Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 31 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Ezinye izikolo sezivaliwe ngenxa ukuthi akusela manzi. Phezulu kokuthi vele abantwana kabafundi ngenxa strike esikhona bafunda 1 day or 2 days. Ngapha manzi asevalisile futhi ukuthi abantwana bengafundi.
Abafundi bezikolo zedolobho leGwanda babiselwe emakhaya lamhlanje ekuseni ngenxa yodubo lokusilela kwamanzi oluhlasele leli dolobho.
Lokhu kuyasihlukumeza ngoba siyazi ukuthi uJeff kasebenzi khona le ezethemc lapho kunikwa khona la maphepha. Yikho sithi thina ama charges la asebekwe kuye akalandilayo.
Intatheli izindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo obuthelwe udaba lokuphathisa intatheli izindaba zeMelika ukuthi zingene elizweni ngokungekho emthethweni uncitshiwe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba abantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 670,755 sebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19 elizweni ijikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ezinye izibhedlela zibikwa lokhu zisilela ijekiseni e-COVID-19 ngesikhathi abantu abaningi sebeyidinga ngamehlo abomvu ukuze bayihlatshwe. Okwamanje abantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 670,755 sebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela kuleli gciwane elizweni jikelele. Kuthi abazinkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 341,218 sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Ugatsha lwezempilakahle luthi akula muntu obulewe yileli gciwane kumanani ethulwe izolo kodwa kufunyenwe abalichumi lanye 11 belalo. Sebezinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 38,944 asebefunyenwe bele COVID-19 lokhu leli gciwane lahlasela ilizwe. Abafundi bezikolo zedolobho leGwanda babuyiselwe emakhaya lamhlanje ekuseni ngenxa yodubo lokusilela kwamanzi oluhlasele leli dolobho. Abesibhedlela saleli dolobho labo bathi banakho ukubuyisela izigulane emakhaya nxa lolu dubo lungaqhubekela phambili. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abafundi besikolo seSt Christopher's babonakale sebephindele emakhaya ngehola lethumi lamhlanje ekuseni ngoba bekungela manzi esikolo sabo. UZulu weGwanda usele ngelamanzi ezindlini kusukela ngolwesine lweviki edlulileyo kulandela ukuvalelwa kwenkampani kahulumende ebona ngomsebenzi wamanzi ezinwa amandla kagetsi yikampani yezesa phezu kwesikwelede sezigidi ezilitshumilane zamadola $14 million. Unkosikazi Duduzile Masilela wayisakhamuzi se-Peace Corps uthi ukuvalwa kwamanzi lokhu sekuphazamise abantwana ezifundweni.
Ezinye izikolo sezivaliwe ngenxa yokuthi akusela manzi. Phezulu kokuthi vele abantwana kabafundi ngenxa yestrike esikhona bafunda 1 day or 2 days. Ngapha manzi asevalisile futhi ukuthi abantwana bengafundi. Wesi sikhangele isituation esikuyisituation ye-COVID-19. COVID-19 ifuna ukuthi kuhlale kula manzi, abantu bahlale begeza izandla. So kathesi eGwanda siku-risk yokuthi kungaqhamuka iloba yikhorela, iloba nini.
Osaphethe isihlalo somqondisi wesibhedlela seGwanda, uMnumzana Blessing Gwarimbo, uthi balakho ukuthatha amnathelo alukhuni xa uduko lwamanzi lungaqhubekela phambili.
Indaba yamanzi vele leyo is a time bomb leya, because we are looking at izinto ezinjabo typhoid lapho ezagcina sezibamba abantu njengalapho esibhedlela lapho we are planning to discharge most of the patients.
Lanxa ezinwa ivuma esikwelede sezesa, ithi umasipala weGwanda layo lesikwelede kuye sezigidi ezilikhulu lamashumi amane amadola $140 million, osekudala ukuthi yehluleke ukubhadala iindleko zamandla kagetsi. Umeya wedolobho leGwanda uMnumzana Ntlabulo Siziba uthi sebexoxisane lezesa ukuthi babhadale ngeyali imali ukuze amagetsi avulwe.
We have had discussions with izesa and izesa they have agreed ukuthi if we can pay at least 1.5 million funa bangasivulele. For which I hope maybe if goalposts do not change bayinxenye latest by tomorrow kufanele sibe lamanzi. We just hope so.
Iningi lezakhamizi lizole kakhulu inyathelo oluthethwe izesa lokuvala amagetsi ezinwa ngalesi sikhathi lizwe lilwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Izinwa yiyo ehlambulula amanzi edolobheni leGwanda ibisithengisela umasipala osukathengisele izakhamizi lawo manzi. Okwamanje izakhamizi zikha amanzi ezikotsho lasedamu lemthabezi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Intatheli zindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo ovalelwe esitokisini ngeviki edluleyo phezu kokuphathisa intatheli zindaba zelemelika ukuthi zingene elizweni ngokungekho emthethweni uncitshwe ithuba lokuhlawula isibambiso zebail namuhla emthethwandaba wakobulawayo. Umoyo wabotshwa ndawonye lesisebenzi sogatsha lweZimbabwe Media Commission uMnumzana Thabang Manikwa. Umanje unkosazana Rachel Mugangwa uvumelane labachuchisi ukuthi umoyo engaphiwa ibail esithi ngoba icala lakhe likhulu kakhulu ukuthi lingabangela ukungahlaliseki elizweni. Umoyo omelwa ligqwetha uDoug Coltart sokuzamele akhweze udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo oweHigh Court. Sixoxele sikhulumeli zenhlanganiso yentatheli zindaba ezisachathulayo eyoung journalist of Zimbabwe uLeo Munende othi bayakusola ukubotshwa kukamoyo.
UJeff Moyo ubotshelwe ukuthi kuthiwa ubehamba le ntatheli zindaba ezeNew York Times zingela amaphepha akwanileyo okusebenza eseZimbabwe. Thina lokhu kuyasihlukumeza ngoba siyazi ukuthi uJeff kasebenzi khonale eZMC lapho kunikwa khona la maphepha. Yikho sithi thina ama charges la asebekwe kuye akalandilayo. Uhulumende ufuze ehluphane leZMC eqedelane leZMC ehluphane lentatheli izindaba ezingene ezingela amaphepha akhona esizwa kuthiwa uhulumende uzitshele kwathiwa zihle zibuyele lapho ezivela khona. Kuyasihlukumeza lokhu. Khathi sesizwa kuthiwa uJeff ukhishiswe izigqoko zonke wabekwa esitokisini kobulawayo. Sikuwinter khathesi, nguJune lo oseqala kuyagodola eZimbabwe. Sesizwa kuthiwa omnye wethu usebekwa kumbe uselala esitokisini engagqokanga kumbe egqoke ishoti kuphela emqandweni onje. Siyakwazi ukuthi uhulumende ngala mali yokuthenga kumbe lengubo nje yokuthi labo bekhudu.
Lokhu kuyatshengisa na ukuthi intatheli zindaba zisebenza zingakhululekanga elizweni na?
Lokhu kutshengisela ukuthi uhulumende yena akafuni vele ukuthi intatheli izindaba zisebenze ziseZimbabwe. Okokuqala, uhulumende sizwa kuthiwa uselomnyaka eyalisa intatheli izindaba ezaphetsheya ukuthi zizothatha indaba kumbe zizosebenza ziseZimbabwe. Ludaba esizabe siludingisisa ukuthi luhamba njani ngomvulo. And then okwesibili, lokhu kutshengisa ukuthi yena uJeff usengomunye wabantu abakhangelwe nguhulumende ukuthi basebenza njani. Osekusethusa thina njengentatheli izindaba ezisakhulayo ukuthi kulokhu kutsho ukuthi lathi sikhangelwe phela nxa abadala besenzwa nje sebelaliswa ezitokisini bengelazigqoko, thina manje bangasenzani?
uLeo Munende isikhulumeli senhlanganiso yentatheli izindaba ezisachathulayo eyoung journalist of Zimbabwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. inhlanganiso ezizimeleyo zakobulawa zimanyene zibuthanisa impahla ehlukeneyo ukuze zenelise ukupha odokotela abatshelwa zimpahla ngeviki edluleyo. Uhulumende laye usethe uzaphathisa ngokwakha izindlu ezatshayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkampani eChampions Consumer Brands yakobulawayo inikeze odokotela imigodla yempuphu engamachumi amane lanye, i-41. Okunye njalo osokuqoqiwe inhlanganiso zakobulawayo kugoqela ukudla, izigqoko, impahla yendlini, isepa yokugeza lokuwatsha lokokusebenzisa ezambuzini. Unkosikazi Jana Ncube Musimwa, olilunga labaqale inhlanganiso ye-IM4 Bulawayo, i-trustee, uthi sebetholile impahla kanye lemali.
Esesikutholile okwamanje zimpahla, sesithole lokudla, lezinto zokusebenzisa endlini ukuklina, sithole ingubo, sesithole labanye sebeqalisile ukusibisela imbeda, I think sinombeda 1 lama mattress. Kulomunye layo sipha amakhetheni, izinto ziyangena sibile lemali isingena, asikatholi okukwaneleyo. So sicela sibili ukuthi ubulawayo asukume sisapote odokotela bethu.
Unkosikazi Musimwa wengeze ethi odokotela baqakatheke kakhulu esikhathini lesi se-COVID, ngakho kumele baxhaswe nxa behlangane lobunzima.
Sihlangene ukuthi sincedise ukubisa, sibizelele ubulawayo jikelele, bephelelwe yinto yonke. Imlilo lo wathi utshisa, watshisa baphungu uphunyuka nje kuphela lalokho ababekugqokile. Asihlangane nini njengabantu bakobulawayo, sincedise odokotela bethu. Kuqakatheke kakhulu, ikakhulu ngesikhathi lesi se-COVID-19.
Unkosikazi Bekezela Maplanka, owasungula inhlanganiso yabomama eyabulawayo Queens, uthi babone kufanele njengabomama ukuthi bancedise.
Sithe sibona ingozi leyi, sakhumbula ukuthi abantu laba abahlelwe ingozi leyi ngabantu abethu. Akukho lapho abangathola khona uncedo ngaphandle kokuthi thina omama sisukume sibancedise. Abantu abethu laba yibo abantwana abalithemba lethu lakusasa.
Udokotela Munashe Mudumiso uthi lokho besamukela izipho ebantwini kanye lomphakathi wakobulawayo.
We are coping quite well. We've been given some temporary accommodation at
okwakhathesi siqhuba kuhle, sesithole indawo yokuhlala. Abanye basese-Hotel St. Patrick's kobulawayo, abanye basebulawayo Poli. Uhulumende kanye lozulu wonke bayasincedisa kakhulu, kungakho okwakhathesi sithi siqhuba kuhle. Lokhu sicela usizo ngoba abanye kabazange baphume lalutho ngesikhathi kusitsha. Siyabonga kakhulu uzulu wakobulawayo ngokusincedisa kangaka.
Sehlulekile ukuxhumana labo gatsha lwezempilakahle, kodwa umsekeli kamphathi ntambo walolu gatsha udokotela John Mangwiro utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi uhulumende uzancedisa odokotela abavelelwe yingozi kanye lemuli zabo ekutholeni incwadi zokuzalwa, izithupha kanye lencwadi zokuya kwamanye amazwe ezamapassport, okuhle kwaqala ukwenziwa lamuhla. Wengeze ngokuthi izakhiwo lezi zezibhedlela sezindala njalo bezinganakekelwa ngokugcweleyo, ngakho kuyadingeka ukuba zihlale zithuthukiswa ukuze kwenqatshelwe ingozi efana lale kusasa. Uchaze ukuba uhulumende uzakwakha indlu yabodokotela njalo athuthukise leyabongi. Odokotela abavelelwa ingozi bangamachumi amane, i-40, okwakhathesi abanye bahlala e-St. Patrick's Hotel leBulawayo Polytechnic. Inhlanganiso zakobulawayo ezigoqela i-Women's Institute for Leadership Development, i-Christian Alliance, i-Center for Innovation and Technology, i-SAIT, i-IM4 Bulawayo, kanye labenkonzo ezehlukeneyo basukumele phezulu ekuphathiseni odokotela. Abalesifiso sokuncedisa bangaxhumana lenombolo lezi ku-WhatsApp +263 712 686 868, kuthi eze ikhokheshi ngu 263 774 945 094. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqhubekela phambili kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ege sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa asesigabeni seFlorida kwele Melika abika ukubana abantu abathathu abavuke ubhova badubula abantu abakade besembuthanweni we-concert izolo ekuseni. Bakulele abantu ababili, walimala kakubi abangamashumi amabili lambili, 22. Umsekeli kaMphathi Ntambo wezobudlelwane mele Indonesia lamanye amazwe omhlaba wethule umbiko wokwamukela ngenjabulo umbiko wosekelo lwelemelika lokuzama ukulungisisa ukufuthelana okuphakathi kwele Israel lele Palestine. Lokhu kuphume ngemva komhlangano awenze lomunye wakhe welemelika esikolweni salelo lizwe iJakarta izolo ngesonto. Imbiko ephuma ezindabeni yokuthi eleBhilethane selizake lime ukuphathisa amazwe aswelayo ibikwa isilethe ukukhathazeka okukhulu kwele South Sudan elingelinye lamazwe alobuyanga bezinga laphezulu. Abomsakazo weSky News yakweleBhilethane babika ukubana kunje abantwana abangaba yisilinganiso sokubili kokuthathu, 2/3, bahlaselwe yisifo sokusilela kokudla okwakha umzimba. Kodwa abezindaba abe-Associated Press babika ukubana eleBhilethane lithi lizaqakathekisa eleSouth Sudan ngoba lisazi ukubana kulo hlupho ukudlula kwamanye amazwe omhlaba.
Abazali babantwana abazalwa belesimo sokuba nesikhala enhliziyweni esecongenital heart defect bakhala ngokuthi kabanelisi ukufinyelela usizo lokwelatshwa kungelanhlawulo kwele Italy njengalokhu obekusenzakala. Lokhu sokubangelwa yikuba ele Italy ngelinye lamazwe ahlaselwe ngolaka ligciwane le-coronavirus. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu sokusitsho ukuba laba bantwana sebebhekane loduko olwengeziweyo ngenxa ye-COVID-19. Abanye babo babikwa sebesehluleka ukuphefumula kuhle, abanye bengasakhuli kuhle njengoba bengelawo amandla emzimbeni wokuthi bakhase kumbe ukuhamba njengalokho okwenziwa ngabasesibangeli sinye sokukhula. Unkosazana Nobuhle Moyo wakobulawayo ngomunye wabazali abalabantwana abazalwa belalesi simo se-congenital heart defect. Uzelwe elalesi simo ngomnyaka ka-2017 umntaka Mamoyo wasebonakala ngemva kwensuku ezintathu ukuba ulalesi simo esasesibhedlela seMater Dei lapho abelethela khona. Ingcwethi zezemkhuhlane yabantwana zananzelela khona loludubo kwasekuthiwa aye esibhedlela esikhulu sempilo Central Hospital ukuyathola usizo. Wayahlolwa umntwana ngendlela ye-echo. Empilo bamxwayisa ukuba ayedinga olunye njalo usizo kwesinye sezibhedlela ezinkulu elizweni seParirenyathwa Group of Hospitals eHarare.
Sahamba 5 times eParirenyathwa sisuka kobulawayo gade ngapha amafanzi kuyabe kunzima sifike khona luzothiwa akulabo dokotela akula ncedo esesilutholile. Silokho sikhangelele ukuthi singathola uncedo. Kwathiwa kuzaba lama-opers ayenziwa ngama-Korean akula nto. So far kwathiwa khona ilist inde kakhulu yama-opa. So up to now she was 3 weeks old. Now sezele 3 years sesiyakwanisa i-4 years but akukalancedo esesike salithola.
Uthi wazama ukudinga usizo kubosomabhizimusi, inkokheli kunhlangothi zikahulumende kanye labaphathi ntambo uMamoyo kodwa akalutholanga.
Ngazi ukuthi thina abantwana be-CHD bancediswa ngubani. Sazama into ezine ngama-organizations sehluleka ama-Italiani ancedisa abanye bethu abanye thina sikatholi ama-opu lawo abantwana bakatholi ama-opu.
Laba bantwana unkosazana Moyo uthi basengozini enkulu kabi ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Unkosikazi Sithembile Dube wasemzini wePhelandaba West kobulawayo laye ulomntwana oseleminyaka eli-13 yokuzalwa laye owazalwa elalesi simo. Ulandisa kabanzi ngobunzima abhekane labo unkosikazi Dube ngomntanakhe olesifo senhliziyo esaziwa ngokuthi yi-pulmonary stenosis.
Umuntu ohlale engezwa kuhle asilandawo eqondileyo yokuhlala. Indlu esihlala yo iliane uti ile flow ye kware masithanyela iyasuka umthuli uthuli luyamvala so mbijana mbijana umuntu lwano hlale ngani kezwa kuhle okunye futhi uhlupa entweni ezinjengokudla umuntu omakhethe nangokwakhe so ngokuswela angimnika khonoko enyabe ngukwanisile but ayikho abe kufuna pho angukwanisi ukuthi nguthenge
uqhubeka ethi indodakazi yakhe ifunda esikolo seKing George esikobulawayo kodwa inhlupho zinengi ezigoqela ukuswela imali edingakalayo nyanga zonke yokuhlawulela imota ezithwala abantwana ababhekane lenkinga zokusebenzisa amabhasi lemichova engamadola eMelika apho seyafike amachumi amabili 18 US dollars
ngihlushwa iBP angila mali yokuthenga amaphilisi wona lawo nginatha one ngemva kwe 2 days kube kade kuyabe kumele nathi ekuseni lantamba okunye umntulwana ohlala mbijana mbijana ayigula okhubazekileyo lo dokotela wakwakhuluma lokuthi kumele aye ku-operation e-India
ubhubhane lwe-COVID-19 lungakaqhamuki abesibhedlela se-All Souls Missions esisemuthoko bebeqhuba uhlelo lokusiza abantwana abalalolu dubo ngokubathumela kwele Italy lapho kade betholiswa khona usizo kungela nhlawulo kodwa luke lwamiswa okwamanje ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 lokhu bebekwenza besebenzisana labenhlanganiso ye-Brave Little Hearts imizamo yokuthapha amazwi phezu kwalolu daba okhokhela lesi sibhedlela se-All Souls Mission Hospital uDr Massimo Migani yehlule ngenxa yokuhlupha kwamagagasi axhumanisa omakhala ekhukhwini wasethumela nje umbiko wakhe elandisa phezu kwalo uDr Migani uthi bakhangelele ukuluvuselela lolu hlelo ekupheleni kwawonalo umnyaka kumbe ekuqaleni komnyaka ozayo nxa konke kungahamba kuhle utshelela umsakazi wokuba lanxa kule mihlobo engamachumi amane emikhuhlane yenhliziyo ehlasela abantwana eZimbabwe eminingi yangkhona kabayenelisi ukuyelapha odokotela bakuleli okwenza abazali babanjwe ngamandla uyadinga usizo kwamanye amazwe wengeza esithi ele Italy lanelisa ukusiza abalikhulu kuphela ngomnyaka lokhu kusenziwa kathathu ngomnyaka kukanti bayabe bebaningi abaludingayo lolu sizo eZimbabwe uDr Migani uthi lesi simo yiso esifuqa abanye abazali ukuthi badinge usizo lwemali kuZulu ukuze banelise ukuyakwelaphisa abantu ababo kwele India okulenhlawulo enganeno khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ele South Africa seliqinise imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokukhuphula izinga lokuzivikela laya esibangeni sesibili i-level 2 lockdown kulandela ukuqansa kakhulu kwenani lalabo abahlaselwa ligciwane le-coronavirus. UThuso Khumalo usiphalo lodaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Enkulumeni yakhe ayethulele isizwe sonke uMongameli Ramaphosa uthe asebehlaselwa i-coronavirus ngosuku sebephose bafike izinkulungwane ezine around 4,000 ngemva kwenyanga ezimbili leli nani lidlalela kunkulungwane eyodwa. URamaphosa uthe bakubone kuqakathekile ukuthi ilizwe lonke lisuswe ku-lockdown level 1 liye ku-level 2 ukuze kuqiniswe imithetho yokuzivikela. Uthe izabelo ezintathu ezibalisa i-Gauteng, Northern Cape, le-Free State seziphakathi ukuhlaselwa i-coronavirus ngamandla okwesithathu i-third wave ngakho kuqakathekile ukuthi kuthathwe manyathelo kungakabi kubi ilizwe lonke.
The proportion of COVID-19 tests that are positive has more than doubled.
Sikhathazekile ngenani labahlaselwayo eseliqanise kakhulu.
To more than 11%, even as we have increased testing across the country.
Phansi kwaleli hlandla ukwenqabela ukuhamba kwabantu sewuza kuqala ngo-11 o'clock ntambama kusiyaphela ngo-4 o'clock ekuseni. Indawo zokudlela lezokunathela utshwala zonke kuzafuze zivale ngehola le-10 ntambama 10 o'clock. Abaqhuba imbuthano kugoqela labezenkolo abasavunyelwa ukwedlula 100 nxa bephakathi kwesakhiwo kumbe amakhulu amabili lengxenye 250 kulabo ababuthana phandle egcekeni. imingcele ezaqhubeka evuliwe okuyinto esijabulise izalwane zeZimbabwe esiningi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi zindaba ezimnandi ukuthi imingcele isele ivuliwe.
Mina ngibona ngani kuhle ukuthi amabhoda ahlale evuliwe ngoba kuyasiza nje ukuthi abantu bengayenzi border jumping ngokuningi, because the more abantu benza border jumping ngokuningi is whereby khuhlane yamemetheka uyaphambili njalo nje khona lehlathini nento zerobhari human abuse ziba khona.
Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Wisdom Kwananzi uthi ukuvalwa kwamabhizimusi bekuvele kungaba lempumela embi kakhulu kuningi lezalwane zeZimbabwe.
Abantu bakithi baphephela ekusebenzeni kuma-restaurant tili lokhu imisebenzi savulekile kubo ma-restaurant ngoba sizwile sithena ama-restaurant azabe vala ngo-10 ukwenzela ukuthi abantu benelise ukutravela besiyafika ezindlini ngo-11.
Yesikhulume senkampani yemingcwabo iDow Funeral Services umnumzana Makotebe uthi ukuchiya imingcele evuliwe kuzenza umsebenzi wabo ubelula.
Kulama-benefits amaningi kakhulu for thina amaZimbabweans because ungathi uya-checker akusi affect on our movement. Siyakwazi ukutransporta sihambe siyobeka abantu bethu kahle ekhaya. Siyakwazi ukuthi abantu bakwazi ukustoka, bakwazi ukwenza ama-up and down kanjalo, i-transportation kanjalo. Loba abantu bengahambi ngokusemthethweni kodwa-ke siyakwazi senza amaminzi ukuthi sihamba ngisho.
Le yinto egcizelelwa ngumculi werumba oweqembu lenkaya messengers u-Ishmael Mzilankatha Ncube.
Ibuhle obukhulu kakhulu abesenzele bona thina njengamaZimbabweans abahlabeleli ngoba siyakwazi ukuqhubeka sipromota umusic wethu laphana nalaphana and sikwazi ukuhamba ekhaya siyezenzela izinto esizenzayo. Kodwa bekungaba nzima uma ngabe bufica ukuthi usifaka ku-level 2 then ebesevala amabhoda.
Abanatha utshwala labo batsha umpululu ngemva kokuba bungavalwanga njengalokho obucatshangelwa ngabanenge. Ngesikhathi kuvalwe ngxi izinto zonke ngemva kokuhlasela kwe-corona okulamandla, iningi lezalwane zeZimbabwe kwele-South Africa balahlekelwa imisebenzi, abanye baze babuyela ekhaya. Sebesedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha over 1.6 million asebehlaselwe i-coronavirus kwele-South Africa. Asebefile bona sebesedlula izinkulungwane ezingamashumi amahlanu lesithupha over 56,000. Melesudo 7, Johannesburg kwele-South Africa, ngimuthuso Khumalo.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders uMandla Mpofu uthi uyasuthiseka ngokuthola umklomelo owodwa emdlalweni wabo wenkezo yeChibuku Super Cup abawudlale leqembu leChicken Inn ngesonto. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Umpofu uthi umklomelo bawuthole ngemva kokuba ngutshikile obhanqa 0-0 leqembu leChicken Inn ngesonto uzabaphathisa kakhulu ekutheni bedlulele esigabeni esilandelayo esomncintiswano weChibuku Super Cup.
Gimi ngumklomelo oqakatheke kakhulu kumkhankaso wethu wokuthi sidlulele phambili kulo mncintiswano. Ngibatshela ihlombe abafana bami ngendlela abadlale ngayo, ikakhulu nxa sikhangela isimo esibhekane laso. Ngiyaziqhenya ngabo.
Iqembu leHighlanders labadlali abayisithupha abazaze benelisa ukuyadlala ngenyanga kaNtulikazi ngoba kumele kuqale kulungiswa amaphepha abavumela ukuba bedlale kuleli njengoba bebedlala kwamanye amazwe. Kusibasika Group 1 iqembu leDynamos libengela kuqala ukuthola yonke imiklomelo yomithathu ngemva kokubhaxabula eleyadange 4 kanya. Umqeqeshi weqembu leDynamos uTondera Indiraya uthi lokhu kwenzakale ngemva kokwenelisa kwabo ukubhalisa abadlali babo abayisithupha abangazange bedlale emdlalweni wabo wakuqala.
Kube nzima kakhulu kithi ngeviki eledluleyo ngoba sicine sisebenzisa abadlali esingazange silungiselele labo. Kuleviki labo badlali abakade bengabhaliswanga bebekhona, njalo uzakhumbula yebo abadlala sidlala leqembu leHighlanders kunkezo ye-Independence, yikho nje konke kuhle kwahamba kuhle.
Kusibasika Group 1 iqembu leDynamos lihlezi phezu kwengalane lemiklomelo emine ukuthi ngemva kwaloku lamaqembu abalisele Capes United, eleHarare City, eleZPC Kariba kanye leHerentals wona le miklomelo emibili iqembu ngalinye. Emsileni wengalane kule qembu leYada elilo mklomelo owodwa, iqembu leChicken Inn lihlezi phezu kwengalane kusibasika Group 2 lemiklomelo emine okulinani liphethwe liqembu leHighlanders lona elihlezi endaweni yesibili. Endaweni yesithathu kule qembu leBulawayo Chiefs, kuthi kwesine kule qembu leBulawayo City womabili amaqembu alomklomelo wodwa iqembu ngalinye kusibasi ka Club 3 iqembu le Black Rhinos ilo elikhokhelayo phezu kwengalane lemiklomelo emine okulinani liphethwe liqembu le Cranbourne Bullets lona ehlezi endaweni yesibili endaweni yesithathu kule qembu le Tenax lemiklomelo emithathu kusithele manyika Diamonds ilo elisemsileni lingena ngitsho lowodwa umklomelo kusibasi ka Group 4 iqembu le FC Platinum ilo elikhokhelayo lemiklomelo yesithupha njalo lilingene ngemiklomelo yeqembu le Nkezi Platinum lona ehlezi endaweni yesibili endaweni yesithathu kule qembu le Triangle kuthi kwesine kule qembu le Wawa womabili lawa maqembu kawala ngitsho lowodwa umklomelo ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethulwa lamhlanje olivalisayo nguChris Gandhi.